siyabonga Chris Lomavela si elitshana njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
uthatha abantwana bethu esabazala sazitshela ukuthi sizabakhulisa ngemithetho yani ethu yesintu noNkulunkulu esimkhozayo kodwa yena uya ngaleka phandle ngemva kwethu athatha abantwana abakhonzise izithombe lokho kusizondisile and sizitshela ukuthi thina kumele ukuthi lokho sikuqede
abokholo lesiKristu batshengisele eHarare besola uhlelo lukahulumende olubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflag.
Ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi aba-aplayela into leyi and balutshwana bakhethiwe ingakho lami ngikubona sikuyinto enkulu kakhulu.
Omunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship umnumzana Velile Dube uthi ukhangelele ukuthola ulwazi olujulileyo phansi kwalolu hlelo. Abenkampani iCocash bemanyene le-MTN Mobile Money eZambia sebesungule indlela elula yokuthumela imali phakathi kwabantu emazweni omabili. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abokholo lesiKristu abaphansi kwenhlanganiso yePrayer Network Zimbabwe batshengisele eHarare namhlabe sola uhlelo lusungulwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Dokora olubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflag yeZimbabwe kubika uMavis Gama.
Abakade betshengisela labo behlabela ingoma ebihlatshelwa ezikolweni besedlula phambi kwedale lephalamende belubhekise emahofisini kaphathintambo wezemfundo. Ubengekho uDokora ebikwa ephandle kwelizwe ehambe ngezomsebenzi kodwa isimanga ebonakale emsakazweni kamabonakude weZBC endabeni zemini ekhuluma ngodaba lunye. Ugwalo lwezikhalazo lwamukelwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele umnumzana Peter Muzawazi. Bebekhona abafundisi abavele kumabandla ehlukeneyo ezokholo lesiKristu elizweni ogoqela umfundisi Reason Mandla Nkosi Ngwenya othi leli nyathelo leyisa uZulu lokungamhloniphi.
Sizondile kakhulu ngoba sizizwa ngokuthi umuntu uye wasidelela uthatha abantwana bethu esabazala sazitshela ukuthi sizabakhulisa ngemithetho yani ethu yesintu noNkulunkulu esimkhozayo kodwa yena uya ngaleka phandle ngemva kwethu athatha abantwana abakhonzise izithombe lokho kusizondisile and sizitshela ukuthi thina kumele ukuthi lokho sikuqede.
Wasola lokwenza kwamzawazi obamukele ngokungahloniphi kusoba lokuba akakuthathi ndiva abeze ngakho.
Okunye esikubonileyo ukuthi even naloo kade melela ababangekho kukhona azitshela khona ukuthi ngamanye amagama mhlawumbe uzama ukulungisa ukuthi into zihlale zinjalo zingajiji. Ngokumlalela kwamayikhuluma ngibona ngathi kukhona ubukhruku ubutsotsi anabo azitshela ukuthi ha laba bantu asibasuseni lapha nje wabazoba ngumsindo kodwa umlayezwe nginabo nayikuthi into le ayisoze ime until size sithole ijustice.
Kube lokuxokozela lapho inkokheli ye-MPZ ibikela uZulu obeme phandle ngesiphatho sikamzawazi lokuthi uthele uzamiswa lolu hlelo okuyinto ayilanduleyo bese kubangisanwa i-loudspeaker umzawazi efuna ukuqondisa lokho kodwa akalitholiswanga ithuba sekukhutshwe ama-battery ku-speaker. Bekuhlatshelwa ingoma ezehlukeneyo zokholo kanye lalezo ebezisola uDokora. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje inhlanganiso yabalwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise ephatheke ekutshengiseleni kwanamuhla ithi abazali kakumelanga bavumele abantwababo ukufunga njalo lokukhonza iflag. Siqhume isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Makoto Ngamahlangu.
Siyananzela kuyathi lokuthokoza ukuthona abantu abaningi sebekunanzela sekuhlanisa abantu abo ikho kona ukuthi funa ukuthi udokotela eyakuthengezinanzela isikhathi esiningi thona senza la ma-teacher ngoba sesikusuzele ezikomithi ama-teachers yakhe kwenze ase-refiter iplate nebebodi abo kusuka abantu abahambayo abazali abaningi sekhalisile asisahanisa abantu abathi kuma-assembly esingakhe esikhangelele ukuthi ngomlimi ngokumatha kwalamuhla iphrishi sifakela lamuhla kuzamule bakhulumisane nakho ngoba sigcine eziphalamente ukuthi phalamente yamele bentu iyakhuluma ngalo mdaba nawe udokotela sikathemba izile lanxa engayingezwayekele kodwa ekucineni okuqakathekileyo ukuthi abantu abasaphatheki sebesalisa abantu ababo uzahlabela lama-teachers uzazesadala ama-teachers kutshobala ukuthi into leyo ayifunwa ngabantu uzulu kavumelane laye and asifunanga khonapho futhi besikhulumisa namhlanje ngakungathethi ukuthona ngensondo kume sifongosele sikhuthaza abazali abaningi abanzeni emacaweni lapho ukuthi hhayi bo nifanele ukuthi abantu abana yenze into ezidlulala ukholo lwabo bezidlulala ingqondo zabo nempilakahle yabo.
Ungathi abantwana abaningi kabasathathi yini isifungo lesi esikolo?
Lapho umbiko sifike khona abantwana abaningi abasathathi lo mbiko wakhuluma le makhaya abakade besifonele ukuthi uyozakenzela umsakazo wenu beseyelile abazali ama-feedback esiwathola lo so lani kuyasincedisa sikhulumelane ngedaba lelo ngalaninomeselelisa abantu abaningi bakuzisesile abahambi akusakwenza amapleti lokho abantwana abaningi kuqala kuthi uma ubona abantwana bedlala ngamapleti seziplei kathi sebekhuza nabo nabodwa abantwana.
Unkosazana Makoto Ngamahlango isiphathamandla sewoza.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abenkampani ye-EcoCash sebemanyene labe-MTN Mobile Money eZambia basungula indlela elula yokuthumela imali ngomakhalekhukhwini phakathi kwabantu emazweni womabili e-MTN Money Wallet. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wohlangothi lwe-EcoCash unkosikazi Natalie Jabangwe Morris ekhuluma emkhosini wokuphawula lindlela entsha owenzelwe eMikhlis Hotel uthe lokhu ngokokuqala ukwenzakala emazweni angezansi kwezwekazi le-Afrika. Ube khona laye umkhokheli we-MTN Mobile Money yakwele Zambia, umnumzana Wane Ngambi, oncome lumanyano ethi uzosiza uzulu wamazwe omabili. Isiphathamandla se-EcoCash umnumzana Gordon Pemba uthi leli cebo lize ngemva kokukhalaza kwezizalwane zeZimbabwe ezikwele Zambia.
So lokhu kwaso kubangela ukuthi khona ba-deposit izimali emabhanga kumbeni bathumezele izimali ngamabhasi besuke izimali zangkhona zivele eZambia zibuya ngapha eZimbabwe. So yikho lapho esabona khona ukuthi hayi asihlanganeni le-MTN Mobile Money yaseZambia le-EcoCash yangapha eZimbabwe ukuthi khona sikwanise ukuthi abantu bathumezele izimali through their mobile phones besebenzisa ama-line abo awe-MTN and bethumezela imali directly into an EcoCash wallet yomuntu yabe ngapha eZimbabwe. I-partnership yona leyo imayelana ngakhonokho.
Ukhuthaza uZulu Pemba ukuba akangathikazi ukuyisebenzisa lendlela ngoba ilondolozekile engesabi ukuba imali izontshontshwa loba ukulahleka.
Njengoba libona la muntu khona ngiyaswela amazwi ukuthi ngiyichasise sithini, but mina njengami angaze embamba imali ezandleni zami. I think okwenyanga eziningi njengoba saba le cash crisis eZimbabwe. Mpongu uhamba nje ngitelefoni yami, ngihambe lapho engihamba khona, ngitransacta ngefoni, ngibhadala amabhili ami ngefoni, ngithenga amagoods ami ngefoni. So uZulu waseZimbabwe laye ngimkhulezela ukuthi senze njalo, singazazikhathaza indaba zemali.
Abe EcoCash laba bathi bazaqhubekela phambili bebumba imanyano efanayo kuwo wonke amazwe lapho izizalwane zeZimbabwe ezikhona. Kunje sebenze lobu budlelwano labamankampani abomakhale khukhwini emazweni alikhulu lamachumi amahlanu 150 umhlaba wonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Omunye waba kuhlelo lweMandela Washington Fellowship umnumzana Velile Dube uthi ukhangelele ukuthola ulwazi olujulileyo phansi kohlelo lolu oluzamphathisa ekusunguleni ibhizimusi lakhe. UDube ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamashumi ayisithupha abaza eMelika ngenyanga ezayo ukuze qhuba izifundo eziphathelane lezamabhizimusi kanye lobukhokheli. UDube yena osebenzela inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce uthi uyathokoza kakhulu ngokuba kulolu hlelo.
Ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi aba-applyela into leyi and balutshwane abakhethiweyo. Ingakho lami ngikubona sibili kuyinto enkulu kakhulu.
Kuyini okhangelele ukukuthola kulolu hlelo?
Ikakhulu bengikhangelele ukuthola ukufunda. Ngifuna ukufunda indlela abanye abantu komunye kumbe ngithi kwesinye isigaba somhlaba indlela abayenza ngayo izinto zabo, ibhizimusi abaziphatha ngayo, nakanye nje ukuthi bona benza njani izinto zabo. Kakhulu yikho engifuna ukufunda lakho. Futhi nxa usuhambile, as they say, ungatravela uzabona abantu and i-exposure iyavula ingqondo, iyakhalipha njalo nje. Futhi ngifisela ukuthi lami ngivuleke ingqondo kakhulu ngokuya khona kuhlelo lolu.
Bhizimusi bani okhangelela ukulisungula?
Mina bengikhangelane lokuvula ibhizimusi eyezigqoko. Ngilothando lwezigqoko, ikakhulu izigqoko zamadoda. Ingakho mina ngibone ithuba lokuvula le bhizimusi eyezigqoko ngoba kaningi isigqoko engiyabe ngizifuna akutholakali esitolo. Ngicina ngisiyathungisa kubo-tailor. Khonapho-ke abanye abake bambone ngigqokile bathi, ha, isigqoko sakho sithethe ngaphi? Ngiphinde ngicacise ukuthi hatshi, akungeke wasithenga esitolo, sithungiwe. Kukhanye kubachaza abantu befisa ukuthi labo bathungelwe isigqoko zona lezo. Yikho okwadala khona icebo lokuthi mhlawumbe ngingaqala bebhizimusi yezigqoko. So it will mainly be custom made men's clothes from amasudu, amayembe, ama-golf shirts, amabrugwe, konke njalo nje kugqokwa ngamadoda siyabe sikwenza. Ngifisela ukuthi ngiqalise inkampani eyabe ithunga lezo zigqoko eziyabe zimayelana ngamadoda kuphela.
Umnumzana Velile Dube ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka, njalo usebenza lenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce. Live Talk lamuhla sikhangela ukutshengisela okube khona eHarare abezinkonzo labantu abeyinhlanganiso ezitshiyeneyo besola uhlelo lweNational Pledge. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wamantombazana athunjwayo ngabalwa becatsha abeqembu labesimuslim eledlulisa amalawulo eleBoko Haram ubikwa esehlengiwe ngabezomvikela kulelo lizwe. Lo ntombazana wathunjwa labanye abangamakhulu amathathu esikolo ngo-2014. Abalikhulu benelisa ukubaleka kodwa abedlula amakhulu amabili lokhu bengaziwa ukuthi bangaphi. Lokhu kungakhanya ukuthi eBrithani ngempela lizaphuma na kumanyano we-European Union lanxa abe-Germany ekade bezithulele isikhathi sonke lesi sebesithi kungcono liziphumele kulumanyano. uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lomnumzana Mthokozisi Ndlovu ohlala eFort McMurray ekwele Canada. Edolobheni elibhidlizwe ngomlilo omangalisayo olokhe usidla ubhedu esabelweni seAlberta. UNdlovu ngomunye wezizalwane zeZimbabwe ezifika phosi amakhulu amabili ezithuthe edolobheni leli elidilizwe ngomlilo lo ocatshangelwa ukuthi kawukaze uhlasele leso sabelo kanje selokhe sabakhona. Asizweni exoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngathi kwaqalisa ngesonto igama liqalisa ukuchambijana. Sithe liqalisa ukuchambijana kwangani siyathasiwe sekho sikhangelele ukuthi kuzahamba njani. And then ngolwesibili umlilo wasukuqala kwaba lo moya umlilo wasuvutha kakhulu ukuthi awusakhontroleki. Kuthe kunjalo wasuseqela ngaphetsheya komfula idolobha lethu liphakathi kwemfula. Kuthe seqele ngale komfula yasiqalisa nje ukulumathisa izindlu zikhonapho. Bangani bathi abantu abahlala eduzane ku-subdivision yokuqala besondele phambili ngangazi kwenye ntsha. But laethe silumathile wasekuthiwa hhayi kwangcono abantu abaningi abasedolobheni besuke beqonde entshonalanga khatshana lekule lokhuzeni lapho kule abantu abahlala emakhempu ema-oilini khona.
Wasekuhamba njani ke jaha?
Akuthe kunjalo kwaba lesiphithiphithi sabantu abaningi kakhulu bekho abanye beqonda khona labanye besehla bebuya ngapha elokhuzeni edolobheni elikhulu le-Edmonton. Thina sathola ukulala khona ngale khempu yasephezulu okuthiwa ilokhuzeni i-Black Sand. Savuke ekuseni-ke kekho idolobho lekho lisitsha sasesehla sibuya ngangapha elokhuzeni e-Edmonton. Abanye babalekela baqonda ngangapha eceleni kubo Enzakhe landlani kungaphansi but eduzane kwe-Fort McMurray.
Yes, singathi wena wawule ndlu yini khona ngale?
Ya, kuba lendlu.
So ichile yini?
Hayi, kukhanya yami phisamile but zabangani bami eziningane zathi.
So singathi-ke abantu izizalwane zeZimbabwe ezingani ziphakathi kohlupho olalo lawe zingaki?
Iqiniso kwenamba ngiye-ke ngabayazi ngoba abanye bahlale emakhempu abanye edorobheni but kuba baningi sibaningi sibili ukuthi singafika ngxenxe. 150 to over 200.
So ke okwamanje singathi khonapho e-Edmonton lihlala ngapho kwangkhona?
Hayi, abantu sebethole ukuthi belokhuze indawo zokulodja kumbe abanye bahlale emahoteleni.
Obhadalayo mbani khonapho nxa ukuthi uhlale ehoteleni?
Isikhathi esiningi belokhuzeni bela ma-insurance kumbe bezibhadalele esikhwameni sabo.
So lina qhubeka
amahotela abanike ama-rates aphansi.
Singathi-ke wena-ke ubuyela nini ngekhaya khona ngale lapho obaleke khona?
Urhulumente kakavumeli ukuthi abantu bebuyele. Usuke ngavumela abantu iphesa uzobuyela khona.
So nxa sikhangela kathesi-ke phela kumethi ngawe uyabhadala imogeji lezinye izinto khona ngale lapho khona, umsebenzi-ke ugcine la umenjani nxa ungasitshela ngento zizele zombili?
Konke impilo nje imile khathesi. Umsebenzi urhulumente ngavula ukuthi sesingabuyela yini and then okunye abantu ababhadalisayo amamakethi bathe abantu bonke abatshiseleyo kumbe abahlala edolobheni lelo bangamambijana bazabona okokwenza umlilo ngaphela.
Singathi-ke okokudla le nto ezinjalo pho seliphila njani khonapho?
Kwakhathesi besithole ukuphathiswa urhulumente onika abantu imali le lathi lawo imali okuncane yabo ukugcinile esikhwameni ikho kusiphathiswayo.
Lo ngumnumzana Mthokozisi Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eCanada. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 esedolobheni le-Edmonton khona le eCanada. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zikaChris Kande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
lingali tshona njani izulu kandaba mthokazi omuhle olamukela imoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Fidelis Fengu ilunga lebandla lezano PF sixoxa ke ngomkhankaso othiwa wona #thisflag okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ya
bonga. Ya ungasitshela ukuthi ubona njani lokho kwenzakalayo sibona sokulabo this flag.
Okokuqala ngibona kwinto eyamukeleka kakhulu okutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe sebekwanisa ukuthi bethi enjoy i-freedom of expression eku-constitution yethu. Kodwa ke abantu besithi express their freedom, express themselves. I think bayenza iphutha lokuthi basuke bebethatha into ezingaguqula impilo zabantu bezifake phambili kulokuthi befake into eziguqula impilo zabantu beziqakathekise kakhulu. Enanzelela ukuthi i-this flag into nje eyenziwa yi-campaign leyi yokuxotsha ama-investors, i-campaign leyi iyenza iZimbabwe ibukeke ngelihlo elibi, khanya ngani vele ilizwe lethu hayi asondawe ngaphileka kiyo, indawo yokuthi vele akula muntu ongabuya ezokwenza ibhizimusi kumbe ini elizweni lona lelo. Kunjalo ke ma kusiba njalo kusuka kube sokuthi affect abantu beZimbabwe, kuaffecta ugogo kaHector, kuaffecta uAnesto, labanye laba abazihlalileyo besithi mhlawumbe ama-investors abuye ezovula ama-factory eZimbabwe. Sisuke njalo sinanzelela ukuthi i-campaign leyi iletha inzondo phakathi kwabantu, ngoba uzonanzela ukuthi khathesi abantu sebengabathethisanayo thina sodwa, sesibanga ukuthi hhayi i-campaign leyi right, i-campaign leyi imbi, kodwa ama-deliverables akula nto ebambekayo siphuma layo sesiqeda i-campaign leyi. Sesipostile ama-pictures e-flag sabhala intando yethu kodwa asitshintshi lutho, akuguquki lutho elizweni. Ngaso kumele senze ama-demonstration kumbe ama-march kumbe into eziletha inguquko, asikhanya sesingasatholakali, sesingabahlezi ezindlini sicabanga ukuthi khona okukuposta ku-social media yikho kuzasinika inkululeko.
Kodwa-ke nxa sikhangele i-campaign leyi ingani iphe abanye isibindi, abantu kade besehluleka ukuthi bakhulume baveze imbono yabo, sibona labo sebekhuluma, ungathini ngalo?
Akuqalanga namuhla lokhu. Ubaba Jugwa wanika abantu isibindi, abantu sebeveza le mfihlo zama-bedroom abantu, kodwa akuguqukanga lutho. Ngoba kumele sinanzelele ukuthi ku-Facebook akula polling station, akula election ezarunwa from Facebook, akula policy ezayenzwa from Facebook. Kuphelele emoyeni, kufana labantu abazixoxela iy'ngxoxo zabo bese power nje, akula muntu ozakuthatha serious.
Kodwa sibona ngani laphansi lapho bakhona sebekhuluma ngayo i-this flag le ayikho ku-Facebook kuphela?
Yes, sibone i-interview eredweni eyi-one eyenziwe nguRuvene Koparirenyatwa elo Tafaso Msarara. I-interview yakhona I think ngombono wami mina ibe i-interview ekade inhle kakhulu, kodwa ke kusuke kwaba lama-emotions abantu bangasakhontrolanga ama-emotions abo. Basuke kwaba i-debate leyi yasisiba ngeyenzondo, ngeyokuthi asikhipheni umgabe kumbe asenzeni lokho singasadiscuss ama-issues. UTafaza was raising ama-point azwayo ukuthi ube sithi madoda asidiscuseni ama-solutions to ama-problems. Yes, ama-problems akhona kula msebenzi abantu balambile, but i-solution ingaphi?
Kuyezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga, ihlale kahle balaleli.
Hayi lathi sibongile, ubelelanga elihle. Lo ke bekungumnumzana Fidelis Fengu, ilunga lebandla lezano PF ebesixoxa laye kulihlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Siyabonga jaha lezansi. Kwezemidlalo lamhlanje uchayezi wayo umgadlo sakhulayo weqembu le-Highlanders uPrince Dube. Uyalandisa uJoseph Njanji.
Nyakenye uPrince Dube nguye obe ngumgadli olitshayele emambuleni okwedlula abanye kwisigaba sebulawayo Province Division 2 ngemva kokuhlohla amagoli angamashumi amabili. Amagoli akhe aphathise iqembu labasakhulayo le-Highlanders eselibizwa ngegama elithi Bozo 90 ukuba liyedlala kwisigaba se-Southern Region Soccer League esaziwa ngcono ngegama elithi ku-Division 1. yena umfana kaDube uhle wakhuphuka wadlala kuqambula elindaze elidlala kusigaba sePremier Soccer League ndawonye loBrian Banda kanye loAdrian Silla laba abakade bedlala kusigaba sikaDivision 2. Uthe ekuqaleni bekunzima ubahle afika alitshayele emambuleni njengomfanyana obedlala ezikwakweni nyakenye.
Ke madlulileyo yade kule pressure ngenxa yethi ndivela kuma-juniors but kathesi I think sebemboostile banei-confidence.
Ukapteni weqembu le-Islanders uFelix Chindungwe uthi kuqakathekile ukuba abalandeli labadlali asebelesikhathi eside bedlala kusigaba saphezulu babe lesineke kubadlali abasacathulayo ukuze labo babe lesibindi sokuwumela umdlalo.
Wonder disease lathi laba phana abancane sometimes ufana omncane ngaphambani zabe ngamfaka ipressure kangako lapho ngumqhayezela izandla layo njani uyakwazi ukuthi esukumise ndikufunda la bazafunda.
Linkuthazo wayithola kwabanye bakhe kanye nakubaqeqeqi bakhe imsizile umfana kaDube njengoba esehlohle kathathu kumidlalo yisithupha. Igoli lakhe lakuqala ulithole mhla ibhoso inqoba itsholotsho nge-2-1 elesibili lelesithathu wahlohle emdlalweni weviki lesithupha lapho ibhoso etshaye khona iqembu lenkezi Platinum nge-4-1. Lo mgadli oleminyaka yokuzalwa elithumi lathobamu nomunye uthi isifiso sakhe ukuba ihlandla lakuqala elemidlalo ye-PSL liphele esehlohle amagoli alithumi lambili. Ensukwini ezedluleyo uDube ubizwe ukuba abe yingxenye yeqembu lama-Young Warriors lona eliphakathi kwamalungiselelo okudibana lele Cameroon ensukwini ezilandelayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Family Ties ingoma kamoye uLucky Dube eqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa lingayikatshana sihlobo esithandekayo, luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk lapho esikhangela khona ukutshengisela okube khona lamhlanje eHarare. Abantu abaningi besola uhlelo lukahulumende olwe-National Pledge olokubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflag. Kwanele kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo, libe lobuso kobuhle.